Kulokufuthelana kakhulu ibandla elezana uPF likhanya lifuna ukuthatha umbuso ngazo zonke indlela, impilo zabantu kalisaziqakathekisi okuyinto edanisayo. Bona kuyinto embi kuSouthern Africa, yithi lizwe eliyangisayo ukuthi kungathiwa kuzaba lokhetho, either i-by-election, i-general election, abantu baqalisa ukuba sevalweni, ikanti kwezinye indawo yisisikhathi sokuthi bebonise ukuthi bazwa njani. Khonokho yinto edanisayo, yinto okufuza ukuthi abantu ngabe siyatshintsha kuyo, ikakhulu ibandla eliphethe amandla for 43 years, ngabe liyakhuthaza abantu ukuthi abantu bahamba empini besiyalwela ukuthi abantu bebe nama-political rights, bekwanise ukukhetha abantu obukhokhela babufuna. And lokuthi ngemva kokubulala abantu abadlula i-20,000 emaNdebeleni, lanamhlanje i-politics zabo ezi-primitive ezokubulala abalokhu bengakazitshile.
Ukufuthelana okuphakathi kwe-CCC yona yodwa khona kuyakhanya yini nxa sikhangela ukulwisana okukhona phakathi kukaChamisa loChabang?
Okwethusayo eceleni likaChamisa lelikaChabang yi-1 yikuthi kambe uma bengaphiwa umthwalo wokuphatha ilizwe, ngoba kuhlangene amasela, kuhlangene abantu be-church, kodwa mase liyathatha umthwalo wobukhokheli, kuvele kuvume ukuthi hhayi i-society ilabantu abatshiyeneyo, kodwa bonke bona labantu betshiyene kuze bephile, kuze kuhlale kuboniswana. So mbona ngazathi ukwehluleka kwabo ukuthi sokuze kwaqeda isikhathi esingaka bengabazanga babakwazi ukuhlalisana phansi, kuyathusa ukuthi uma bengaphiwa umbuso, it's either abantu bangikhona yilabana abathi uma esemandleni ukuthi yindlela yami umvena kulandlela, ngoba ebukhokhelini ngiyabe ngikhangelele ikakhulu mina ukuthi umuntu uma kube lo hlupho lubanjwa njani. Ngingehluleka khonapho, okuningi ngingakukwenza ngoba ikumuzi oba yikho khona. Umuzi vele ulezi nkinga time after time, kodwa okuqakathekileyo yukuthi inkinga lezo lizibamba njani. Ngiyakwazi ukukhulumisana, ngiyakwazi ukukhumisana umlotha, impilo iqhubeke. Kodwa ukuthi namhlanje uChamisa loChabang baloke kufuthelene kwenza abantu beZimbabwe vele abadabukileyo behlale bedabukile, ngoba kodwa kulithemba labo ukuthi engxenye i-opposition ingadala umehluko.
Inkantolo ubona iluphatha njani udaba lwe-CCC lolo?
Inkantolo mbona izalubamba udaba lolo, kodwa mina njengama-peace practitioners bengicabanga ukuthi okokuqala bekube ngafuzanga vele udaba lwabo lulungiswe inkantolo. Bengicabanga ukuthi bona bekufanele ukuthi behlalisane phansi bethi hayi kuyini esingakuvumelaniyo, njengoba singakuvumelani kuyini esingakwenza ukuze singadilizi umhlangano, ukuze singadilizi le themba labantu beZimbabwe. Ngoba njani uhlupho engilubona lukhona kwenhlangothi zombili yikuthi basuka bekhangele bebona ngani abantu abavotileyo ngamalunga abo. Abantu abavotileyo ayisho malunga e-CCC ngabantu beZimbabwe abangasuthiseki ngombuso wezana. So khonokho abakwenzileyo mandlalele kuyadumaza abantu, olabantu sibili othi uma uxoxa labo ubeze besithi hayi ukuvota akusela ncedo, ukuvota sivotile abantu sebekhitshwe ephalamente sivotile. Kuningi izinto abantu abakhala ngazo, kuningi kodwa bekukhangelele, kodwa ngenxa yokuthi ubukhokheli bangikhona bukhethe ukuthi behluleke ukuthi uma sokulodubo buyehlalisana phansi kuboniswane, kungazange kwa-affecta umuntu ongasilolunga labo kodwa bavoteleyo. Ngoba ivoti leyi amalunga abo malutshwane kakhulu kulabantu beZimbabwe abavotileyo, and ungakhangela baningi vele sikhala ngabantu beZimbabwe abangavotiyo. And isizathu ukuthi ungabadinisisa abanye babe sithi hayi okumele izano kangivumelani lakho, ngingavumelani futhi lokumele yi-CCC. Kodwa khonokho mbona ngazathi basuka bengakuqakathekisi iludubo esilalo.